ibuye kathesi le-independence ukuthi yenze lokobulawayo for the first 5 times. Kutho ukuthi lokhana kutshengisa ukuthi ngabantu labana sebebona ukuthi khona be-recognize ukuthi izibra lezapho zalindi wawuqala khona lokhu ngoba lokhana ukuthi khona bebebhothabhotha besiya ngale nangale kuhlala kuthiwa i-Harare. Nxa sebebuye khona lapha kobulawayo ngibona ngazani inhlonipho yona lena eyenziweyo. Ngoba lezinye injongo ezingabe zikhona but mina ngibona ngazani inhlonipho enkulu kakhulu eyenziwe yona liyana ukuthi i-independence layenziwe kobulawayo. Ubulawayo ingazeyathathwa njengabantu abangazenge vele bebekhona lempini ingazani lokho esisegangeni. So labo abantu bokubulawayo kumele besukume bekhangela khona lokuthi kathi laba abahlala besiya khona kuyini abakutholayo and so forth.
Abanye bayathandabuza ukuthi kanti ubulawayo uthweleni okukhanya kuhuga abezombusazwe ngesikhathi nxa kuyukuthi kudingwa amavoti. Ukubona njani wena ukuthi sonke isikhathi siyabona e-White City kokuke kwadubuka ibhomba, kwake kwaba lokunye ukudonselana kwabo-MDC lokunye okunjalo?
Ye, igazi labantu bokobulawayo emadebeleni lile-leadership when you come to into enizombangazo lezo zomzabalazo. Njalo yikho kwaqalisela khona zonke izinto khona laphansi, khonapho esitendi emakhokhoba khona lapho. So i-White City lami vele iyazakala ngokwayo sibili ukuthi khona ile mbali enkulu kakhulu ngezomzabalazo yona lezo. Kusukela kudala nakudala ngama-60s ibhora leli vele lalidlalelwa khona laphana e-YT kungela ama-WhatsApp lawa nabani lani lani okwakukhona yibonakala nje kuphela ukuthi khona ibhura yayivele ichaya umthotha phansi ibiza abantu ukutani i-stadium sigcwele senyanyeka kodwa kusuka labantu abasuka kakudana khona le kubo mtoko we-Manicaland khona le eHurungu. So i-network yayivele ikhona kodwa-ke nxa sesikhangela-ke ngezombangazo sibili nobukhokheli hayi kobulawayo kumbe emadebeleleni yikho lapho kuvele kuphethwe khona esidukwini. Kuhlupha nje ukuthela nxa sokuywa khona ngale kuma-ministries and so forth nokunye okuizinto kuma-position lapho kutholakala khona abantu bengapha emadebeleleni bethiywa ngaphandle yikho lapho kubi khona lapho.